Hayi, kwenzakalayo lokho kokuthi kulokudoniselana ukuthi bona ngokwabo abantu bakhona phela kasoma-politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abanika i-advice yangikhona labo ngabantu abafundileyo nje kuphela, but politically hayi kabanaso isikolo sepolitics. IZANU iziwa nxa lifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections yikuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokufela i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi sile coalition la ukufele just 2 weeks. Manje laba ngenxa yokuthi khona bonkwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa behlule ukuthi bezimele bodwa, abantu babahlule ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lama-position le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye, nanto-ke udaba Mnumzana Mpofu, wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi kati bona babakhokheli bakabani, ngoba kalapha into esibonakale engathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo, hayi ukuthi bakhulile abantu, hayi ukuthi bakhokhele abantu. Sebeqakathekisa ukuthi yimi esofanele ngiphathe abantu, kube into erongo lena. Into ethi beyiqakathekise ukuthi kulwisane lesithitha esikhona esingumgabe lezanu, ma sokuphume kulokho vele sokubonakala ukuthi kwenziwani phambili, ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu, akulapho kuzosifikisa khona lokhana. Kuzabakani ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula njalokho edivele ikwenza, kubangelwa yikho lokuthi abantu kababambanayo.
Ya, Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okusekwenzakala kathesi kulabonera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekhankase ngaphansi kwenera, kati inera siyiphathi. Inera ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona siminjani esokhetho yokuthiwa yi-constitution, ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli bencintisana lephathi eyodwa kuphela iZANU. Into ekhona kuphela laba abantu laba i-ideology, nxabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe, akula ongakhupha iZANU behlukene, abadilize amachiba abo labo bebe lephathi eyodwa. Inera izimelelayo yodwa laphana ingazasetshenziswa, inera ingasetshenziswa laphana iZANU izasebenzisa izeki, abesekhala amanye amabandla ukuthi iZANU isebenzisa izeki kube kanti bona basebenzisa inera. Akulanto engathi lejustice izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi. Bona bebenza ukuthi iZANU ibe nobudlawudla ngoba iZANU iyabe isikopa kubo, bethi bedlephana ngani iZANU ngapha ibuthanisa abantu. Kathesi very shortly iZANU izabuthana, ingabuthana iZANU ilizwe leli selisiya kumaChina, ilizwe lingaya kumaChina kakusela lizwe la, ilizwe labo sekuphelile wonke lokhu ngobani iZANU izawina iqhubele iChina, iChina isibusa ngoba yiye njalo enjani ekufaka abayikhethileyo iChina ukuthi bona ilungise yona le into yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe iChina. IChina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamabandla onke salungiselela iZANU ngoba bona basethuza ngokuthi bethathe.
Mnumzana Mpofu, uyavumelana laye na?
Ngivumelana nawe baba uMkandla, lokhu akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo, kube lesivumelwano esiyi-1. Kunika amandla kuZANU, kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokho abakwenza, ngoba khona manje kugcina sokubaya nalokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni. Amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana, isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye. Khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khonaphana abantu abanjengabo okhuphe labomjuri sebeneploti abanayo ukuthi bakhuphele omunye upresident ode khokhela leli bandla. So khokhana ngezinye indlela sukagcina sokuthiya abantu benembuzo eminingi ukuthi abantu laba bayama-ajensi awebandla liphi, basebenza neZANU na obasebenzela abantu. Akusazakali ngoba si-power hungry, ilizwe liyaqhubeka liya phambili, ama-China lokhu ecolonize ilizwe, ogcina sokuba into zonke ezasekhaya vele gcina zingasamanga. Hloba lesizwa ama-farmers bathatha amaplazi balima igwayi kodwa akunanto abalayo, sebe ama-colonies, si-colony ye-China straight away, akusela two ways about it.